Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhla ka 27 Ncwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukutshengisela kwayizolo kuthiye umonakalo omkhulu edolobheni leHarare, njalo kubikwa kulomunye ofileyo.
Kufuneka a complete overhaul of e-government. Nxa ngisithi a complete overhaul of e-government, nxa kuyinjini yemota kufuneka entsha, yani khithi lahle.
Udaba lwenkosi yamaNdebele seludale inkulumo, kanti vele ngubani oza kuba inkosi?
Othaka labomzilikazi bonke abazange babe zingamakhosi ngenxa yokuthi bakhethwe uNkulunkulu. Inkosi iyazalwa, okusho ukuthi uyise ufanele abe yinkosi yena ngokwakhe, kumbe ezalwa esikhosini, ubunina ufanele laye ezalwa esikhosini endele enkosini.
Iqembu lama-Warriors lilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukutshengisela kwayizolo eHarare kuthiye umonakalo omkhulu kakhulu edolobheni leli, njalo kulembiko ethi kulomunye ofileyo. Sikhuluma nje uMongameli Mgabe usuke elizweni izolo elubhekise kwele Kenya emhlanganweni we-International Conference on African Development. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko unkosikazi Queen Maligwa ukuze sizwe imbono yakhe ngomumo welizwe alilwelayo.
Kuyangiphatha kakhulu ngoba mina ngisiya kulwa impi bengingaleli mina ngedwa. Bemngela ukuthi ilizwe lonke, isizwe sonke seZimbabwe sikhululeke, sithole ukuthokoza lokuphila okuhle. Namhlanje nxa ngibona kule click yabantu abayibaba lokuphila okuhle bethokoza, abanye abantu bekhahlamezekile, bedubeka, kuba buhlungu kakhulu. Kanti
udubo lungaba lungaphi lapha, inkokheli kumbe uZulu ongasabuseki?
Lakithi lize lelo nalaswela inkokheli eziqondileyo. Inkokheli ezitholakala eZimbabwe zaba zinkokheli ezithanda ukudla, ezigridi ngebala lesikhiwa, ezifuna ukuthi zibe yizo zodwa ezibonakala ziphumelele. Njalo labafowethu thina sesarojwa, especially thina ama-war veterans, ex-combatants, sesarojwa kakhulu ngemali okokuthi asisayazi le nto okumele siyenze. Sesiyithe sesikhahlameza abantu bethu. Khathesi ngesikhathi sokusina yikho sinanzelela ukuthi siyadubeka. Abantu bakwethu bonke bathwele nzima bayadubeka. Ukuthi sikulungisise khathesi sisukale, siyachaywa, siyakhahlanyezwa. Asila sibongo lokuthi sayilwela, salilwela leli lizwe. So khathesi nxa abantu bengikhona beqalisa ukuvuleka amehlo, kuba buhlungu kakho esizweni seZimbabwe.
Okokuthi manje nxa ukhangela ubona ungani ukuze kulungisiswe khona okwenzakala kathesi esikhona kathesi kungenziwani?
Kufuneka a complete overhaul of e-government. Nxa ngisithi a complete overhaul of e-government, nxa kuyinjini yemota kufuneka entsha, yani khithi lahle, ngoba ivele ingcolile, njalo ayingeke yafaya phefoma kuhle futhi iyehlulekile. 36 years is enough. Khathesi esesikufuna ukuthi sitshintshe uhulumende esinaye, sifake uhulumende omutsha oza futhi lama-opposition parties wonke, yisikhathi sokuthi babambane bancedisane for the benefit of the country.
Lo ke ngunkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra. Obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sekuqhamuke ukudonselana kudaba lobukhosi bamaNdebele. Ngeviki ezimbili ezedluleyo sixoxe lomnumzana Stanley Raphael Khumalo othi nguye wakhethwa ukuba inkosi nguNkulunkulu. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo othi uStanley Raphael Khumalo kayisuye inkosi, njalo yena uchasisa ngokuthi kuyini okwenziwayo ngodaba lolo.
Hayi amandebelo lawo akwazi ukuthi asele inkosi ngoba othaka labomzilikazi bonke abazange babe zingamakhosi ngenxa yokuthi bakhethwe uNkulunkulu. Inkosi iyazalwa okusho ukuthi uyise ufanele abe yinkosi yena ngokwakhe kumbe ezalwa esikhosini, umunina ufanele ilaye ezalwa esikhosini endele enkosini, kumbe inkosi ngokwayo ingakakhothami ifanele ikhiphenzele ebantwaneni bayo ukuthi wuphi wakhona ofanele abe yinkosi. UNkulunkulu hayi ungamkhuleka kodwa akusho ukuthi angakhetha phakathi kwabantwana benkosi ukuthi oba yinkosi umbani. Ngabona sokusiwa yilokho sokuhambelana nje kwama-Pentecostal Church.
Kodwa uyatsho ke ukubana ngumntwana wakukhumalo laye uzalwa kukhumalo yikho laye emele abe yinkosi.
Nxa ezalwa kokhumalo engukhumalo yindaba engasebenzile abanye okhumalo abazakalayo. Siyakumuzwa ukuthi uthi uzalwa kohlangabeza. Ngatshela ukuthi uhlangabeza wazala abantwana abangaki. Njalo asitshele ukuthi babe ngobani, asitshele ukuthi onguye owauyise mkhulu kumbe uyise lapho azalwa khona ngubani. Uyatsho yena nxa ekhuluma umuntu uzalwa nguthuma, uzalwa ngumadube. Kasitshele ukuthi kati ukuze antshise ukuba nguthuma kwakhe abe ngukumalo wantshisa njani. Ngawe uyasitshela ukuthi sibone ukuthi ungena njani kuhlangabeza ngakungcono ngoba lo yisemkhulu kamqamba ukuthi ungibala isibongo sakhe. Umqamba ngebizwa abesetutha esezalwa kohlangabeza. Abakohlangabeza abakatsho ukuthi bayamazi. Ngoba siyabazi abakohlangabeza. Kufanele abuye lamanye amakhumalo lapho azalwa khona ukuthi abantu bamazi ukuthi ye hayi umntwana nangu nxa uzalwa kohlangabeza. Singakakhulumi la ngobukhosi obuqala.
Lona udaba lobukhosi kanti vele lumi ngaphi okwakathesi ukuze uZulu abe wazi ukuthi hayi inkosi yamaNdebele isikhona. Uzabakwazi nini uZulu?
Mhlaka 6 November ngo-1997 izinduna ezine uNgungumbane, uSivalo, unyanga zonke lo Siphoso uDlodlo babiza abadala bakokhumalo lezinye ingwevu babuza ukuthi into ngayasala ngathi kwavunyelwa ukuthi yasala endlini kaLobhengula bathi sipheni umntwana yiyo into kaDlokisele. Mhlaka 31 December 2014 amakhumalo jikelele ngobuningi bawo uStanley la engekho khonapho phakathi kwethu bavumela into ngayasala endlini kaLobhengula lapho indlu kaLobhengula ibilokhu ihlangana kusukela ngomnyaka ophelileyo abantu bejilo ngomgubho kamzilikazi sebefuna inkosi yabo abakaLobhengula ukhumalo ngendlela obazi bakhe layo lehlangana indlu kaLobhengula siyavumelana ukuthi uliqiniso njalo kubhaliwe kukhona ukuthi uNyamande ebantwaneni bakaLobhengula wadotswa ubukhosi ngemva uyise setshengisele ukuthi phakathi kwabantu bakhe yena nguye ofanele agcotshwe. Izibilo ezindala zalandela lelo siko ngokwazi kwalo isiko ngoba abadala babesazi isiko okungcono kulathi thina kathesi esesihlale labelungu okwesikhathi eside. Ngakho uNyamande wagcotshwa mhlaka 25 June 1896. Indlu yokuthi intonga ingapi endlini kaLobhengula isisazakala phakathi kwendlu kaLobhengula nengofanele kwenziwe phezu kokuthi umntwana azakala ukuthi ngulo. Izinduna kufanele zaziswe, laba bantu kufanele ukuthi kube kuxoxiswane labo babonisane ukuze bazi ukuthi nxa kusiba lenkosi bazayiphatha njani ngathi inkosi yankosi. Ngakho kufanele ukuthi kube lento esingathi thina yisimo kumbe yi-structure kuqala esizakwenza ukuthi kubonakale ukuthi sikhuluma ngombuso lokukhokhela abantu, asikhulumi ngomuntu ofuna ukukhokhela abantu.
Lo ke ngumnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Sipho Dube omela iBite Bridge East edalele ePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Sicubungula impumela yokudingisisa okwenziwe yikomiti elwela amalungelo abesifazana. Kuleli dali eye Women's Affairs ngokudlwengulwa kwabantwana.
Ya, indaba eyadingqopha ngayo indaba yokudlwengulwa kwabantwana abancane abanye ngaba abadlwengulwa bayathathwa nabantu abadala. Lakho lokhu ukuthi abanye abantu abale izikhundla eziphezulu barepha abantwana bethemba ukuthi lanxa bengaze bemangalele bathembe izimali zabo. Nokuthi sometimes abanye abantwana abadlwengulwayo bona laba bengabantwana abangelabazali abakwanileyo futhi ngumntwana ngondliwa ngugogo lanxa esedlwenguliwe kutholakala ukuthi besesikhathi abanemali baye besebenzisa amaloya. Ukanti kasiyo nto e-right ukuthi kusetshenziswa amaloya ngodaba lokuthi umntwana udlwenguliwe. Yena umntwana iloya uzalithatha ngabe ehlala nogogo engelokwakhe.
Kukhanya kubhahile yini ilizwe lonke kumbe ngezinye izigaba zelizwe kuphela?
Bahile singaphambi ukuthi indaba le ibhahile ibhahile ilizwe lonke but kulezinye izindawo lapho sibile okuthiwa hhayi especially okulamantu njengabephostoli kakhulu especially emashonaland kona emandebeleni kukhona sibili kuyenzakala kakhulu kodwa akukumeni njengangikwezinye izigaba zangapha emashonaland.
Kuyini eseliza kwenza ngalolu daba?
Umthetho ufanele uqiniswe ngokuthi abanye baze balinganisa ukuthi isigwebo somuntu odlwengula umntwana kasibe njengesigwebo somuntu ontshontsha inkomo. Ngathesi isigwebo somuntu ontshontsha inkomo siphezulu okokuthi abantu kathesi ukutshontshwa kwenkomo sokungani kuyedla ngenxa yokuthi abasayesaba ukuthi iminyaka yangikhona ungabanji iningi kakhulu. Umuntu kayedele ezwayo umdisturbile umntwana lwana kuphinde futhi kulungiseke nempilo yakhe yonke. Ngokuthi sona ngabe ukhuluma ngokuthi yona i-18 years leyo nxa sesithi siyayikhangela sibili umntwana uyabe sesemncane. I-18 years yona le sibili layitshengisa ukuthi umntwana uyabe sesengumntwana omunye uyabe sesesikolo omunye uyabe sesezandleni vele zabazali.
I-committee leyabesifazane akuqalisi lamuhla ibilokhu ikhankaselwa ukuthi isigwebo sabantu abadlwengula abantwana sikhwezwe. Yonke leyi imikhankaso iyanceda yini?
Ya, imikhankaso iyanceda. Iyanceda sibili sihlobo. Okukhona ukuthi sometimes amanye ama-challenge abakhona ebantwini. Abantwana bayarephwa, indaba zangkhona zingathini zingamangalo. Nxa sokuhanjwa laphana abantu besenza kumbe i-public hearing behamba bebuza abantu. Yikho lapho kuvumbuluka khona ukuthi kwesinye isikhathi umakhelwana ngiyazi kona okwenzakala kumntaka makhelwana. So ukuthi ayemangala kuyabe kumhlupha. Izindaba lezi kwesinye isikhathi zivumbuluka ngabantu ababe bona okwenzakala kumakhelwana. Uma yena uma yenzela izinto lezo engafuni, engazange ahambe ayemangala udaba. So kuba nzima ukuthi umuntu uncedwa njani. Ilathi njengabomama abeZimbabwe siyafisa ukuthi kwangkhona. Sibele lokubophana kokuthi nxa kuyikuthi icala lomuntu lingahambanga kuhle sikubona ukuthi umuntu lo ulecala singabomama bendawo sihambe siyedemonstrator sibili ngaphethandaba ukuthi umuntu lo kufanele agwetshwe ahambe
nje. Sake sabona njalo okunye ukudingisiswa kwenziwa khona ngapho eMath South ukuthi laba abantwana abasakhulayo bayazithwala kakhulu.
Iyenzakala especially kulezi kolo lezi ezinye anje ukuthi kwangkhona abantwana bayafunda ngithi eMath South kulesinye isikolo esibe le highest yabantwana abazithwala besesikolo ethiwa yiSharpe isecondary. Abantwana labo bahlala khatshana sokwenzakalayo babuya abazali bebadingele iindawo zokuhlala emizini yabantu kumbeni kubulawe kulomuzi ongahlali abantu abaye South Africa barente khona abantwana lana behlala bebodwa. Kube sokukhanya ukuthi abantwana labana bale freedom and then babe bethathana be-inchado ngokuthi abala muntu obakhangelayo bahlala bodwa. And kwesinye isikhathi mine ngikubonayo ukuthi abantwana abanye ababalezisi bebancane kwesinye isikhathi kuyabe kusukela khonokho kubona laba abantu abadala abangoshugadethi umuntu athathe i-advantage yokuthi umntwana lwana uyaswela nje. Kumbeni uvele esikolo khampana umntwana la sebona okwenza isikolo sephongukuhawukela khonokho okwenzakalayo. And udaba lonololo luningi kakhulu plus endaweni ezinjengezangapha e-Bright Bridge Isikhathi esiningi ngiyathokisa abantwana kwesi sikhathi bahlala bodwa, abazali bayasebenza e-South Africa, so kuyenzakala futhi khonokho.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomhlonitshwa unkosikazi Sipho Dube omela iBeitbridge East edalele ePhalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Okwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors liphakathi kwamalungiselelo omdlalo weAfrica Cup of Nations kwele Gabon. Iqembu leli lizaqala kusasa ukulolonga eCamp. Sixoxele sikhulumele isenhlanganiso yezifa uXolani Gwesela.
Camp yabo bazakukhempu kuzokuyafika mhla ka 4 September impandula ke lo lapho abazadlala khona neqembu legini khona legini eConakry.
Abadlali abakhangelelweyo ukuthi bazadlala ngabasekhaya kuphela kumbe bayavunyelwa lalabo abasemazweni?
Ukhothi wethu uKhalito Basua usekhethe abadlali abadlala kuleli lizwe efike bathi ngama-local best players, labanye abadlalela kwamanye amazwe ama-foreign best players. Ama-player abadlali laba sizakhuma ngokwabo kusasa lapha ubaba uPasua azabaqamba khona ngababizo bonke.
Amalungiselelo wona la libona ezahamba kahle na okokubana imali ikhona njalo losekelo lukhona?
Amalungiselelo yasikhangeleka azahamba kuhle, kodwa sihlala sikhuluma phela ukuthi ama-national teams lawa ama-Warriors yasikhuluma ngawo kumele athole usekelo kuzulu kwenze weleZimbabwe. Kumele athole usekelo oluvela kuhulumende, athole usekelo oluvela kumakhampani, nosekelo oluvela ebantwini abanjengawe Chris Gande khona ngabo kwele Washington DC. Sifuna ukuthi sibambane njengelizwe ukuze ama-Warriors lawa ayenqoba kumdlalo ye-Total Gabon 2017 finals umnyaka ozayo.
Lo ke nguXolani Gwesela, isikhulumeli senhlanganiso yezifa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ingoma kamuyi uPop Mali eyachayelwa ke iZimbabwe ithola uzibuse Zimbabwe. Sigqiba ke uhlelo ngayo, kodwa singake dlukani ke sikhangele ebesilazo indaba lamhlanje. Ukutshengisela kwayizolo ukuthi umonakalo omkhulu edolobheni leHarare njalo kubikwa kulomunye ofileyo. Udaba lwenkosi yamaNdebele seludale inkulumo. Iqembu lama Warriors lelungiselela imidlalo yeAfrica Cup of Nations. Siluqhiba ke lapha uhlelo lokulwa namhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.